Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakoMvuthu, uMnumzana Paulus Ntini, uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa yikuthi amakhansila awedolobheni leVictoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela abalandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe ingakuvumela khona lokho ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi $5 and uthabele i-$5 then kusukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakhathisana kwenze development badala kuzakhulumazo sokungathesi singathi nxa kubika ukudla kuzathola ukuthi thina i-registration for example ithi thina lapha ezathisete wadi silabantu abayi 500 then kusothola ukuthi ukudla lakhona kuyabuya kukhona abantu abangu 500 kwekathi yethi khonapho thina singangaki inamba enyela laphana isisukile yayefollows then okunye kudelimitation yethu okwemavoti lokulenanza ukuthi kathesi iqunyiwe kathesi isidobe yabiswa ngapha kwaze ukuthi i-standard kubi inamananga zahanjiswa ku-180 so ingozi ekhona ukuthi la bantwana abanxa bethathwa behanjiswa ngale besiya kubusa i-Victoria Falls at the end of the day ngasokuba laphana i-registration yangale i-Victoria Falls kuyatholakala ukuthi kwakhona lana isenamba eningi sokuthiwa lana isiyisithi kayivumele yodwa then thina sesisuka lapha sesiyangena sisuka ngaphansi kwakwechifshana le sesiyaba yi-180 khanyela sesiyangena ebantwini ezilani esesingazikhona.
Umnumzana uZamani Ncubelayo ugcizelele kulokhu
bebafumbathisa izimali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa ezinemali le abaye beyithiwe yilaba bantu njalo kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba ngoba kuyabe sokusiba angani ubukhokheli yibo obunikeza ama-proof of residence besiya hambisa besusa abantwana babahlali baleyo ndawo ukuthi baye vota bekwenye indawo.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ekwesukulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezochithwa la besiya votela kumbe bavotela ukhansil we-Falls akathi kuncedani manje kuthi ukuthi laba abantu laba hayi kuthi ukuthi kube yimpambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazi kanjo lungazi kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela ukhansili owe-Falls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
So angiboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela e-Falls lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying iyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakoMvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama $5.
Umsekeli kaSibanda uMnumzana uJabulani Fadebe laye ukulandule lokhu kodwa wathi ukuze abalandeli bebandla leli basuthiseke bazaluphenyisisa lolu daba. Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Lokhu kwenzakala sokusele isikhathi esifitshane ukuthi lolu khetho lwenziwe kunyanga ezimbili ezilandelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikoMvuthu ngingunokuthi abadlamini.